I-prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi waye efihla i-information enjengekaStormy Daniels owayehamba la yenza izinto zecansi ngoba sasibona ukuthi ngo-2016 i-race yona le presidential race e-America between yena lo mama uHillary Clinton yayi i-tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye amacala ayesephumile ngesikhathi sona leso ngantho wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident we-America. So ukufihla zona lezi ndaba wasebhadala umama yena lo imali zona lezi okungekho emthethweni, but ijury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yiliphi, ngoba ma ama-receipt lama confirmations akhona yona lawa ayebhadala yona unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe, if they were personal notes kwakungela nkinga, but yena wakufaka as a business a transaction. So yona le imfihlo yengantwa ingenisa enkingeni.
Ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala, usekelo lwakhe lungehla kancane na?
Okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na, hayi lokho sesikumelele sonke, ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le ndaba namuhla until babuyele either conviction, acquittal or ihang jury. Ihang jury ikhuluma ngokuthi babe ngakwanisa ukuthi waqila yini i-government or waqamba yini amanga sokala cala.
Kungasetshenziswa idale lejury, ubona ngani bekungaba lo mehlu kona?
Angiboni nje, ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama-Republicans vele ahlala lama-Republicans, ama-Democrats ahlala lama-Democrats. So khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe, but kula bantu esibakhuluma njengama-independents, ama-independents angikhona singakhangela igroupu langikhona ngama-suburban women, educated women, labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow. So khonapho ngama 2-3%. I-2-3% yona leyi engama-independents, they are not democrats, they are not republicans, yiyo abayilwelayo. So kungantu kusasekhatshana ukuthi sibekwazi ukuthi abantu bacabangani.